Ama-fee adazethwe nge-US dollar, besithi khona imihlolisi eyabhalwa ngo-June, leya ezabhalwa ngo-November, izimali zakhona zifanana nalezo ezabhadalwa last year. So ngingabona ukuthi last year izimali zazikade zidazethiwe nge-US dollar, abazali bakwanelise ukubhadala ngezimdollar. At the interbank rate is announced. And as I will not teach you, I promise you my paper. So, you know, the registration is the US dollar. Is going to be between 8 and 15 March. The interbank rate is the corner for 8 March. So, now we are going to be the US dollar. We are going to be 8 March. We are going to be the interbank rate. We are announced to be the one who needs to be the interbank rate.
Izikolo ziyavunyelwa yini ukuthi izithi hayi thina sifuna ukuhlawulwa nge US dollar kuphela kumbe akukho lokho?
Okwa announce nguhulumende ukuthi umzali ubhadala ngecurrency yena acomfortable ngayo. So nxa umzali esithi yena ufuna ukubhadala ngama US dollars uyabhadala nge-US dollar. Umzali nxa esithi ufuna ukubhadala ngerand uyabhadala ngama-rand. Nxa ufuna ukubhadala ngezim dollar uyabhadala ngezim dollar. So isikolo asiso esidictate ukuthi umzali ubhadala nge-currency iphi, kodwa ama-currencies wonke lawa ngu-3 engiwakhulumileyo avunyelwa ukuthi abazali babhadale.
Inxa ngikhumbula kuhle madlamini, imhloliso kaJuni ibingasekho, uzanqondisa khonapho nxa ngilahlekile. Kodwa nxa kuyikuthi yikho khonoko ibingasekho, kungani likubone kufanele ukuthi iphenduke?
IJuni njami asikho ukuthi sasiyivalisile. Ungakhumbula ukuthi uzulu lonke lijikelele kwaso kule COVID-19. I-COVID-19 le yadisturba kakhulu amakhalenda awesikolo. Kwenzeka ukuthi laba ababebhalisa umhloliso ekaNovemba babe sebebhala noma ngoJanuwari kumbe ngoFebruwari. So kuyenza ukuthi thina singakwanisi ukuthi sibhalise abantwana imihloliso ngoJuni. So kathesi ngoba amakhalenda asebuyelile kwi-original system, sesekwanelisa-ke ukuthi uJuni akwanise ukubhala.
Kulabanye abazali abakhalayo bathi amafizi lawa ayasehlula lanxa nje kuthiwa umuntu uyavunyelwa ukubhadala ngemali yaseZimbabwe. Ungathini kubona labo bazali?
Angeke ngatsho lutho ngendaba yokuthi ngiyakwazi ukuthi ukuswela kukhona. Kodwa masikhangele ukuthi ama-fees lawa for abantwana abahamba kuma-government schools asubsidizwe uhulumende. Uhulumende khangele ukuthi bayazwisisa ukuthi kunokuswela phakathi kwabazali. So basubsidize nge-55%. Laba abahamba ezikolo ezi-private yibo abangasoze babe ne-subsidy.